Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, phakathi kwabantu abangamachumi phose amane abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abangamachumi amabili babo ngabakobulawayo.
Isimo sibi okumangalisayo esikolo lapha. Abantwana sebesenza umathanda, bathi bangabuya esikolo batshone bedlala ilanga lonke ngoba kungela mbalisi.
Ingxabangxoza iyaqhubeka kwezinye izikolo ngesikhathi iningi lababalisi liqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi nezinye izifundi zingaziphathanga ngemfanelo.
Ngangiwabona egangeni, ngangingazi ukuthi amakhowa ayalinywa, njalo ngangingazi ukuthi amakhowa engaphakamisa umuntu. Le ngakufundayo ukuthi alokuningi akunikayo emzimbeni.
Abaswelayo abahlala emzini ehlala abaningi emadolobheni achiyeneyo egoqela iHopley, ePort, Old Pumula, Mzilikazi, leminye basizakala ngohlelo lokulima amakhowa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi phose amane, 37, abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo, abangamachumi amabili babo ngabakobulawayo. Lokhu kukhuphule inani lasebetholakale bele gcikwane leli kusukela ngombimbitho laya kwabazinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili, 8,147, kwasila inkulungwane wephose ezisitshiyagalombili, 7,678. Inani lasebebulewe yileli gcikwane lilokhu likumakhulu edlula kancane amabili, 231. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye, 1,644,780, labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane, 39,738. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane, 40,118,314. Ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi, 1,114,765, kubika abekolitshini le John Hopkins University laseMelika. Ababalisi bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze abengezelele iholo abalifunayo ngesikhathi ezinye izikolo zesithi abantwana abaziphathanga kuhle ngenxa yokusilela kwamatitshala. Abanye abantwana bayathumela imifanekiso bengaziphathanga ngemfanelo enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-social media. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumende useqhatshe ababalisi abedlula inkulungwane ezinhlanu njalo ukhangelele ukuqhubeka ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi kube labantwana abalutshwana endlini eyodwa yokufundela ngendlela yokulandela iziqondiso ze-COVID-19. Asizweni imbono kamnumzana Tepson Nganuni Sibanda, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association ngalolu daba.
Isimo sibi okumangalisayo ezikolo lapha. Abantwana sebesenza umathanda, bathi bangabuya esikolo batshone bedlala ilanga lonke ngoba kungela mbalisi. Yikho sibona nje lokho sikuthola kuma social media. Abantwana sebeziphatha njengabo baba labo mama. Yikho siyacebisa ukuthi abazali kabaphaphame. Nxa sibanika sibacebisa ukuthi kubi bengathumela abantwana esikolo, hlezi ngenxa yokuthi bakude lokwenzakalayo bakuthatha kalula. Kodwa labo asebebonile ku-social media ngiyakholwa ukuthi sebethwasile. Kubi ezikolo, zinenge izisu esiza kuthi sihlangane lazo ngemva kwalokhu ngesizathu sokuthi njengabazali kasizange sithole kumbe samukele ukwelulekwa okuqondileyo. Amathala kabakho esikolo. Ngaleso sizathu abantwana bayakwenzana esikolo. Siyabacebisa kabazali ukuthi abavikele abantu babo. Abanye abantwana sebefunda ukudla ama drugs izidakamizwa ngenxa yokuba sesikolo kungela matitshala. Yiko ke sithi nabazali bambana abantu babo ngoba amathala kabekho esikolo.
Uhulumende uluphethe kuhle yini loludaba? Sibona ukuthi uthi useqhatsha abanye ababalisi. Kungenza kube ngcono yini lokho?
Uhulumende kazange vela luphathe kuhle loludaba kusukela ekuqaleni ngoba loludaba olumgceke olubonwa ngisho ngubani lobani ukuthi ludaba lapha amatitsha adinga imfanelo zawo. Yikho uhulumende uvele wayekethisa linto. Mhlawumbe ubenakana ukuthi ababalisi kabako serious ngale indaba. Kodwa ngikubonayo ukuthi ababalisi kababuyela imuva bafuna imfanelo zabo. Aluba beza ukuthi babuyele emsebenzini. Ukuqhatshwa kwamatitsha lokho esikubonayo akutsho lutho ngisho la kancane. Kuyinto vele kadimeli yenzakale. Kanti ke vele khona nje sivala izikolo. Izikole eziningi zazilo kusilela ababalisi. Yiko ukuqhatsha lokho kakutshintshi lutho. Njali nani lababalisi abaqhatshwayo lilushana kakhulu ekuvaleni izikhexe. Kumele kuhlalwe phansi amatitshala anikwe imfanelo zawo. Ngikhangele ukuthi kuzafika isikhathi lapha uhulumende azasibiza khona ahlale lati phansi kube lesivumelwano lapho sesithejiswe imfanelo zethu. Ngaphandle kwalokho ngibona yona imfundo kuyiyo echabalalayo.
Lo umnumzana Tepson Nganono Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaswelayo abahlala emzini ehlala abaningi emadolobheni achiyeneyo agoqela iHopley, ePoet, Old Pumula, Zilikazi leminye. Iningi labo kungabesifazana abafika esilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Sebesizakala ngohlelo lokulima amakhowa oluqondiswa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Food Program Resilience Project. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lolu hlelo luqhutshwa ngokubambisana kwabe-WFP labenhlanganiso eye The Future of Hope Foundation. Unkosikazi Irene Sibanda Munga, omunye walaba abaphatheke kulo msebenzi owafundela ezokulinywa kwamakhowa, ngomunye wasekunhlelo zokufundisa izakhamizi lapha ahlala khona koBulawayo.
Ngangiwabona egangeni, ngangingazi ukuthi amakhowa ayalinywa, njalo ngangingazi ukuthi amakhowa engaphakamisa umuntu. Le ngakufundayo ukuthi alokuningi akunikayo emzimbeni, engakunika imali, engakungezelela ukuze impilo yakho ibe ingani yaguquka ngapha emzimbeni.
Ulandisa ngomahluko osukhona empilweni yakhe unkosikazi Sibanda Munga ngemva kokungena kuhlelo lokulima amakhowa.
Lanxa ubaba ephuma esiyazingela ebuya labuya lakho, lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngingathengisa amakhowa, ngizabuya le ngithole lapho ngifike sifake etebulini abantu abethu sebethole ukudla. Sisengikwazi lami ukuthi ngezandla zami ngiyakwanisa ukuthi ngigcine imali yami.
Osakhulayo uBheka Umuzi Ndlovu wasePhumula Old koBulawayo kuward 19 ngomunye wabangena kulolu hlelo.
Khuluma kunje bekungelanto ekade ngiyenza, kodwa izimbenefiti le lami sengithole into yokunja yokwenza. Njalo ngibona ngani mushroom leyi ngokwenziwa kwayo, ngibona futhi ngani izasinika le mali, sivulela ama opportunities okuthi lati sithole ini imali zokuziphilisa
ukubheka loluhlelo ngelihlo lokudinga ukwazi ngezinye inhlelo ezilomehluko kulalezo eziyimvama uNdlovuthi ngokunye okwenza wangena kuloluhlelo
sesajwayela nje lokho ukuthi into ezinjengabonkukhu okulima umbhida kodwa lokho kwamakhowa njalo into yamfuqa ukuthi into engajwayelekanga njalo yinto elokubenefita labantu kuhealth nokuthi njalo ngikhangelela ukuthi kukhona okuzabenefita maybe le community lapho engisuka khona.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima phansi kohlangothi lwe-agritech esigabeni seMathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni uthi isifiso sikahulumende ngesokubona ukuthi uZulu uyaziphilisa hatshi kube lokhe ekhongozela kunhlanganiso ezisizayo sikhathi sonke.
It's an issue of changing perception.
Ludaba oluphezu kokuba abantu baguquke kundlela ababona ngayo izinto. Suka lapho babese beguquka kumkhuba yabo yansuku zonke kanye lokwenza kwabo ukuze uhlangothi lwezokulima silubeke kwenye indlela ezosiza ukuthi ezokulima kube ngezithembekayo kuZulu eminyakeni elandelayo.
Abe-WFP bathi eleZimbabwe ngelinye lamazwe abhekane lodubo lokuswelakala kokudla okwedlulise amalawulo lanxa kungelampi loba ingozi ezesabekayo osekusengezwa yisimo esesilethwe yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zileminyaka zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa yikutshona abantu belayinele amanzi ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibalethela lawo manzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo liveza ukukhathazeka ngokuqhela kodubo lokusilela kwamanzi besithi kubenza babe sengozini yokuthathela imikhuhlane lula ngoba batshona besondelene duzane laduzane kungalandelwa isiqondiso sokumelana le-COVID-19 ese-social distancing. Isakhamuzi sasechabalala umnumzana Onias Chuma ngomunye wabasola indlela oluphathwa ngalo udubo lwamanzi kuleli dolobho.
Umdubo sibhekane lalo ludubo lwamanzi. Amanzi asekhathazile kakhulu especially esigabeni sesechabalala. Sesithwale senzima kakhulu.
Isakhamuzi sika Ward 21 esizinda unkosikazi Othilia Sibanda uthi sebelenyanga ezimbalwa bengatholi amanzi lapho ahlala khona loba nje abanye bethola.
Ukukhuluma lwamanzi kakhulu kusigaba kulezindawo esezihamba kwenyanga ezimbalwa vele amanzi engaphawa engaphuma empompini lapho kulendawo eziphakemeyo khona njalo khona vele wona laba tholaye bathola okwesikhathi esifitshane njalo akula lazibholani yonke indawo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uchaze ukuba sebesalelwe isilinganiso samanzi afika amachumi amabili ekhulwini i-22% emadamini anathisa leli dolobho.
Dolobho lihleli endaweni kumbe i-region that is currently going through a drought. So uthi size sithole amanzi empompini isuku zonke kuzaba sokuyisikhathi nxa amadamu ethu esekhwelile. Kathesi amadamu ethu aku-22%, yikho siku-water shedding. Isicelo sethu ukuthi zakhamizi asikhuzani nini, sike sayeza ama-awareness campaign, sihamba sicela abantu ukuthi singabhidlisi impahla zika-council ngoba asoma-water valves kuphela eso abantu ababulalayo. Abantu babulala futhi ama-tower lights bedinga insimbi khonaphana, abanye futhi babulala isuwa ama-leads lana ama-manhole.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga edluleyo, umongameli Emerson Qambutso Mnangagwa ube lomhlangano lamakhansila akoBulawayo baphuma lendlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Kunyanga ezedluleyo uhulumende uphe idolobho imali yokulungisa izibholane ezifileyo ezenyamandlovu ukuze kuphungulwe udubo lwamanzi lona osoluleminyaka lokhe lusehlula ukuphela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele lokwenzakala elizweni. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osibalukhulu wesabelo seMichigan kwelemelika uGovernor Gretchen Whitmer oke wazanywa ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo usole umongameli Donald Trump ngokuchochozela inzondano lapho esemhlanganweni wokukhankasela usekelo ngomgqibelo. Umongameli Trump ubikwa ubeklabalala lokhe up ukutsho ukubana akavalelwe emsola uWhitmer okwamagama phambi kwabasekeli bakhe. Umongameli Trump uphinde waba leminye imhlangano yokukankasela ukhetho esabelweni seWisconsin leNevada ngayona le impelasonto esanda kwedlula. Okuyizabelo anqoba khona ngamavoti amalutshwane ngomnyaka ka-2016. Inhloko kahulumende yakweleGini u-Ibrahim Kasori Bufofana ubika ukubana ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe izolo elizweni lakhe luqhutshwe kakuhle kungela zehlakalo zodlakela. Ikhuthaza abamabandla wonke izombusazwe ukubana bengethuli emphakathini impumela yalolu khetho abekomishini ebona ngezokhetho ingakethuli limpumela okusemthethweni. Ngemva kokubalekela ukuhlukunyezwa ngezombusazwe esiyahlala kwamanye amazwe, umnumzana Mustafa Old Limam Chafi wakwele Mauritania uphindele ekhaya ngemva kweminyaka eyisikhombisa iphandle welizwe lapho emukelwe ngenjabulo enkulu izihlobo abangane kanye labasekeli bakhe kwezombusazwe.
Umfumfu yinyanga yokukhankasela ukulimukiswa kwabantu ngemvukuzane yebele i-breast cancer. Ngokunjalo kobulawayo sokube lemkhankaso ethile ngale imvukuzane, njalo asekhona amakliniki ahlola imvukuzane yebele kungelambadalo ngale inyanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela o-Women's Institute for Leadership Development, iMthonjeni Women's Forum, ixhasane lecompany ye-Delta, iZimbabwe National Family Planning Council, sezike zaba lemikhankaso etshiyeneyo ngayona le inyanga eyokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele. Kuthi iklinika ye-Population Services Zimbabwe elokitshini lemganwini kobulawayo iyahlola imvukuzane yebele ngaphandle kwembadalo ngayona le inyanga. Umnumzana Mission Gwafa isikhulume lise Zimbabwe National Family Planning Council kobulawayo leMathebeleland uthi balenhlelo ezithile zokufundisa omama ngemikhuhlane engabehlela ukugoqela imfundiso yokuzihlola imvukuzane yebele.
Nxa kukhona ukusolayo emabeleni akho, kungaba yibuhlungu, kungaba ngamaqhubu angajwayelekanga, kaphangise adinge abazempila kahle. Kube kathi njenge Zimbabwe National Family Planning Council silama clinic yethu akobulawayo iLista House ekuSamuel Parrenyatwa, siyafundisa ukuthiwa yi-self breast examination ukuthi umama angazihlola njani amavele ukubana inqabele wona lo mkhuhlane.
Unkosikazi Phamitsa ayithaka umhlali wakobulawayo upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yevele.
Ngagula umkhuhlane we-breast cancer in 2017. Ngayenza ikhimotherapi ngesikhathi esifaneleyo. Basebengitshela ukuthi hayi, iphathi yangkhona isibohlile, so kumele bayisika i-right breast yami. So bathi sebeyenze njalo, ngayenziwa i-operation in February 2018. Ndingabuyela futhi ngayenziwa ikhimotherapi, hayi ngabona sengisilile, kwaba right konke.
Uqhubekela phambili unkosikazi Thaka ekhuthaza uZulu ukuthi ahlole kusesemasinya.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu bonke ukuthi khona ungatshela ukuthi khona ulomkhuhlane nalo, ungayekeli ukuhamba esibhedlela usiyahlolwa. Asambeni siyehlolwa. Ungatshelwa ukuthi ule cancer akusiko kufa lokho.
UDokotela Mthabisi Bebe ukhuluma ngabantu abangaba sengozini enkulu yokuba lemvukuzane yebele.
Imvukuzane yebele akwaziwa ukuthi ibangela ikuyini. Omama bona they are more vulnerable than obaba. Senxa umuntu eluphala, ama chances akhe ukuthi abe le breast cancer lawo ayanda. Uthi nxa wake wabanjwa ule breast cancer, ama chances akho ukuthi ubanjwe ebeleni lesibili ayayanda. Uthi nxa waba lesihlobo sakho esabanjwa i breast cancer, lawo ulama chances are high. Da omama abaphangisa ukungena esikhathini, beni omama laba abaphuza ukungena kumenopause, omama abaphuza ukuba nabantwana balama higher chances of having breast cancer.
Uqhubekela phambili uBhebhe echaza indlela zokwelapha imvukuzane yebele.
Nxa i-cancer ingabanja ikubo stage 1, stage 2, sulako ukuthi uphongu operatwa nje. Kodwa nxa i-breast cancer isisuke yamamatheka yabamba umzimba wonke lamathambo, ayisa operate. Kuyaso kumele ukuthi umuntu achiswe ngethiwa nge-radiotherapy, njalo enathe amaphilisi okuthiwa chemotherapy. Nxa odokotela sebebonile ukuthi i-cancer le simamatheka umzimba wonke, ayisayelapheki, bayenza okuthiwa yi-palliative care.
Unkosikazi Duduzile Mathema, isikhulumeli senhlanganiso e-World, uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ebulenjini.
Kunyanga leka October esikwenzayo ukuthi sincedise abomama ngolwazi mayelana le breast cancer. Sile campaign ekhona, ngakho ke icampaign leyi iyenza kuma online platforms akupheleli khonapho ku online campaign. Siyabuye njalo sibe lenhlelo esizenza ku radio lapho esiyabe sikhangelele khona ukuthi sixhumane labo mama abangenelisiyo ukuthi baphatheke ku campaign esingabe siyenza online. Siyanxusa abantu abalolwazi mayelana lendaba zempila kahle ukuthi basize omama ngolwazi ukuthi bangenza njani ma sebezithole esimeni sokuthi bangabe benakanela ukuthi bale breast cancer, ukuthi bangaya ngapi ukuthi bathole usizo.
Abezempila kahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kusasemasinya, ngoba imvuzane yevele iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. Uzulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu ebeleni, lapho kusenzeka ayehlolwa njalo ngodokotela langemichina yakulezinsuku kanye ngomnyaka. Bakhuthaza njalo obaba ukuba bazihlole, ngoba labo belakho ukuthi babanjwe imvukuzane le breast cancer. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi bethuswa ngokukhulunywa ngezinye izizalwane zakulelo ilizwe ezithi sokumele abantu bokuza baphume baphele ngoba bayizigebengu njalo bathatha yonke imisebenzi. Abatshengisele ngolwesihlanu besebenzisa isihloko esithi Put South Africa First bathi kumele uhulumende wabo axotshe bonke abantu bokuza. Ukuhlaziya lolu daba, uGives to Studio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, lonkosazana Nokuthula Adonsi osebenza eWeteleni eCape Town.
Umuntu ongathi ungumgqugquzeli kuyo yonke le nto sesingathi thina sikukhangele ngabantu abafana nabo Herman Mashaba abale sentiments ezinje ezithi zona no abantu bangaphandle angeke kwenzeke kanje ukuthi bagcwale lapha ngalolu floor.
Soke lina niyenzani ngakho konoko baba Mkhonazi?
Ukuthi mayisunguka le nto ngendlela ababeyenza ngakhona, kwakungathi abantu kuthiwa abantu bangaphandle badala amacala, it's about crime. We held an anti-crime summit thina ngo-February before i-lockdown. Sizama ukuthi sigqugquzele abantu bakithi ukuthi hayi makuyukuthi kulisolelwe emacaleni ne-crime asivumelani nakho lokho. Sala nazo impela nezinhlelo nje sizama ukuthi silungise ama-crime policing forums siwa-set up, but kwaba le-lockdown we reduced the impetus. Kuthe manje nje leneliviki i-Nigerian community nayo ngoba ngeyinye i-section ye-society eblanywa ngama-crimes ba-organize i-march against crime, sayijoyina nathi njengeZimbabwe community in South Africa ukuthi silekelele sithi ukuthi nathi silihleku labantu abasolelwayo kulokho. Kodwa-ke mase beqhamuka laba abantu Put South Africa First sebetshintshile i-narrative manje, sekuyukuthi hhayi umuntu wangaphandle nje ngathi abamfuni, and in attitude yabo is usually bakhuluma ngama Zimbabweans and Nigerians yilach sekhine yenkulumo yakhona kuqanjwa thini
sesilo mama unokuthola don't
into khona ukuthi imsebenzi eminingi enjengabe mina ngisebenza under e-tourism sector le hospitality abantu abaningi aba ama South Africans they don't really take these jobs singakhangela kahle kahle ama South Africans imsebenzi leyi abayithathi kangako so that's why be accommodate ama foreigners because ama foreigners they can take any job so lawa ama South Africans they are not willing to work honestly and of course we understand ukuthi ama countries they are like ama African countries that are surrounding South Africa they are actually indlela abayenza ngayo khonoku ukuthi babuya bazoflatter iSouth Africa and iSouth Africa silomthwalo omningi and suppressing ama resources land because iSouth Africa isafanani legoli yayivelisa zwa ngabadala kathi iSouth Africa ngenyinto it's no longer indlela okwakuyiyo yona kudala so into leyi kimi ingishayisa ngovalo kancane kodwa ke angiphinde ngithi izaphinda idlule ngoba enye into futhi okumele sikhangele ukuthi upresident upresident uRamaphosa eqinisweni in terms of ama foreigners aso muntu ongani uyathanda kahle kahle nje angeke aphumile egcekeni but amanye ama statements akhe ake wafaka uyatshengisela ukuthi he can accept noma yini he might not be on the forefront but ena approve izinto eziningi so yi challenge khona ukuthi ayisoze ifanele lezinophobia athi khona before
lapho sizwe abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini leVio eNdebele. Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liphakame namhlanje lilubhekise kwele Pakistan ukuyadlala imidlalo yehlobo lwe-One Day International odi kanye leyohlobo lwe-T20. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ngokuqala ukuba iqembu leZimbabwe laziwa ngegama elithi Chevrons lidibane lelinye iqembu elimela elinye ilizwe selokhu ezemidlalo zaphazamiswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ukapteni weqembu leZimbabwe uChamu Chipapa uthi bona njengeqembu bazimisele ukunqoba kule midlalo abazayidlala leqembu lePakistan.
Kuyinto enhle ukuthola ithuba leli ngoba sasesicabanga ukuba mhlawumbe lonyaka asisoze senelise ukudlala lamanye amazwe. Ensukwini ezilandelayo sizaqala ukudlala njalo ngikhangele ukuba sidlale kuhle siphakamise igama lelizwe lakithi ngoba lithuba elikhulu kabi. Okumele silisebenzise leli.
Iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emithathu yohlobo le-One Day International njalo umdlalo wokuqala uzadlalwa mhla zingamashumi amathathu kuyona le inyanga kaMfumfu. Umdlalo wesibili uzadlalwa ngosuku lwakuqala lwenyanga kaLwezi kusithi wesithathu njalo ngokugcina wohlobo le-One Day International uzadlalwa mhla zintathu kunyanga kaLwezi. Imidlalo yohlobo lwe-2020 izaqala mhla ziyisikhombisa insuku kunyanga kaLwezi lapho kuzadlalwa khona umdlalo wokuqala. Umdlalo wesibili wohlobo lwe-2020 uzakuba khona mhla zithoba minimbili insuku kunyanga kaLwezi kusithi wesithathu njalo ngokugcina uzadlalwa mhla zili-10 kunyanga kaLwezi. UChipapa uthi uyabathemba abadlali ababumba iqembu leZimbabwe ukuba bazawufeza umsebenzi abawulande ePakistan.
Look, I feel we've got a really balanced side, senior players and a couple of young.
Ngokubona kwami leqembu eliqinileyo elibunjwa ngabadlali abelesikhathi eside bedlala umdlalo kakhilikithi njalo labasakhulayo. Isifiso sami ngesokuthi abasakhulayo bakholise ukudlala kuthi abalesikhathi kube yibo abathungamelayo ukuze laba abancane bafunde kibo.
Kumidlalo edlalwe kusigaba se-National Premier League ngempela viki yedluleyo iqembu le-Amakhosi linqotshwe ngama-wickets amane liqembu le-Midwest emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Queen Sports Club koBulawayo. Iqembu le-Takashinga Patriots linqobe le-Great Zimbabwe Patriots ngama-wickets ayi-9 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Masvingo Sports Club. Ukuthi le-Gladiators linqobe le-Easterns ngama-runs ali-10-1 enkundleni ye-Mutare Sports Club. Ikanti iqembu le-Rainbow Sharks linqobe le-Queen Sports Club ngama-runs angamachumi amathathu lesikhombisa enkundleni yeKwekwe Sports Club. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Phakathi kwabantu abangamachumi phose amane 37 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abangamachumi amabili ngabakobulawayo. Sebezinkulungwane ezedlula izithoba minombili 8147 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje welivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.